Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 16 kumpalakazi 2022. Igama muntungameli Nkomo ezihamba phambili. Ugqitshiwe umhlangano we-US Africa Summit umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ethembisa abakhokheli bamazwe e-Afrika ukuthi uza kwenza konke akwenelisayo ukuze i-African Union ibe lilunga lomanyano wamazwe anothileyo owe-G20. Bona abakhokheli be-Afrika bathe bafuna ele Melika lesule izijeziso elazethesa amalunga e-ZANU-PF. Soluthinte abantu abaningi udaba lokusilela kokudla ezibhedlela sabantu abagula umkhuhlane wengqondo ese-ingutsheni kobulawayo. Kwezemidlalo iMorocco izanqikilana leCroatia emdlalweni wokudinga iqembu elizagqiba umncintiswano weWorld Cup likuzinga lesithathu. Kusasa kuthi ngesonto iFrance izanqikilana leArgentina kufinal. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usethembise abakhokheli bamazwe aseAfrika ukuthi uza kwenza konke akwenelisayo ukuze umanyano weAfrican Union ungene kunhlanganiso yamazwe anothileyo e-G20 ube lilunga eligcweleyo. UBiden wethule amazwi la izolo egqiba umhlangano awenze labakhokheli bamazwe e-Afrika owe-US Africa Leaders Summit oqhutshelwe khonapha eWashington DC. UBiden uthe kuqakatheke kakhulu ukuba i-African Union ibe lesabelo ku-G20 ngoba kunengi okungatholwa ngamazwe e-Afrika kulinhlanganiso. Yona elamazwe aqoqela iMelika, iCanada, China, France, Germany, Britain, South Africa kanye leIndia. Umongameli Biden uthembise njalo ukuthi ilizwe lakhe lizancedisa izwekazi leAfrika ngenhlelo zentuthuko. Lelizwekazi lilohlelo lweziloyiso zentuthuko elikhangelele ukuzifeza kusiyafika umnyaka ka-2063 olubizwa ngokuthi Agenda 2063. Umgcinisihlalo we-African Union njalo engumongameli we-Senegal umnumzana Macky Sall kanye lomgcinisihlalo wohlangothi lwe-African Union Commission umnumzana Moussa Faki Mahamat bathe bavumelana lamazwi kaBiden. Yena uveze njalo ukuthi iMelika iza kupha amazwe e-Afrika imali ekhangelane lenhlelo zentuthuko engena kumabhiliyoni angamashumi amahlanu lanhlanu amadola, $55 billion.
We're all going to be seeing you and you're going to see a lot of us because we're deadly earnest and serious about this endeavor. And you're going to see us deliver our commitments, all of our commitments. Now, we've crafted this summit and this agenda in close cooperation with the African Union and focus on African priorities.
Sizabe sibonana sonke isikhathi ngoba siyakuthakazelela esikwenze lapha. Siyakwethula konke esikhulume ngakho lapha. Kukhokela uhlelo esilusekela kakhulu kule Agenda 2063. Lapha nizama khona ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika. Kulabantu abazenzela abakufunayo.
Africa is an indispensable global partner.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden obekhuluma izolo ekugqitshweni komhlangano awenzela abaholi bamazwe aseAfrika we-US Africa Leaders Summit oqhutshelwe khonapha eWashington DC. UGibbs Dube Studio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi iyanqomeka kakhulu imizamo kaBiden yokuthi izwekazi leAfrika lamukelwe kumanyano wamazwe athuthukileyo owe-G20.
Ungazibone iAfrika sililunga le-G20 sowusutshithi khona kuzakuba lezithelo ezinengi ngoba siyabise sibanjaniswa emithethweni yakhona yezemunotho. Kunjalo nxa kule nkulumo eziqondane lomkhathi kumbe ngesikhiwa bathi climate change lezo izimali ezinceda esingathi khona i-green kumbe i-green economy ziba khona ziyabe zizinengi. Mnumzana, leli qembu le-G20 liqakathekile kakhulu, lizasinikeza ithuba lokuthi ilizwe lethu kumbe i-continent yethu iphatheke ngezomnotho, kodwa kuyafanele kube kulandelelwe eminye imithetho yombuso ngoba kuyabe kulama ama-regulations. Sicaba sibekwazi ukuthi phela loba i-EU layo ililunga le-G20.
Khonokho kuzanywa lilizwe leMelika ngwenya akusuzokuhluphe yini, njengoba siyabona ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uchiyo phandle phela lapha, njalo lokunye nxa sokukhangela sibile zombusazwe kungathini ngakhonokho?
Nxa kulombuso ongathi uyaphambanisa kumbe ongavumelani lemithetho ye-G20, ukuba khona kwe-Afrika kuyabe sokukhulunywa sokuthiwa khona amanye amazwe aku-G20, amanye amazwe amelele i-Afrika bafanele balungisise umthetho wawo. Ye, okunye ukuthi phela i-G20 izabe ikhankasela izimali ezimbalwa, amazwe amaningi e-Afrika ayabe sekhwalifaya ukuze athole izimali ezilentengo ephansi. Kodwa njengoba sikwazi ukuthi G20 i-America layo ile lizwe elikhulu, kungenzeka ukuthi izitsheziso lezana ezakhulunywayo leza zingaphambanisa umumo wobudlelwano phakathi kwe-G20 leZimbabwe, ngoba nxa kuyakuthiwa kuyakhulunywa izimali ezizwayo eziqondane lempilo, impilo kahle, i-health, i-global health eziningi zakhona ziyazi iZimbabwe iya iphoswe ngoba kule nkinga evele khona eqondane lombuso ongamahohlela kubhidliswa kwamalungelo akaZulu. Lokhu asoze kutshintshe ngoba nxa i-America iyilunga elihlanganiso le-G20 nxa kuba belezitsheziso abazifaka kwamanye amazwe, lokhu asoze kuguqule lutho. So kuzanceda lakuthi amazwe anjengaweZimbabwe or Eritrea Central Africa Republic lamanye ambalwa aziwa ngokubhidliza amalungelo abantu ezizwe zabo bengagcina sebethiwa khona abalungisise umumo wakhona. Okwakhathesi ye kulokujabula ukuthi sesisizwa kuthiwa khona i-AU iza kuba lilunga ele-G20.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Kusenjalo ekhuluma ekugqitshweni komhlangano we-US Africa Summit lo izolo, umgcini sihlalo we-African Union umnumzana Mark Sally ongumongameli njalo we-Senegal ukhuthaze umongameli Biden ukuthi esule izijeziso athi zetheswa eleZimbabwe yiMelika ngoba zivimba inqubela phambili yabantu beZimbabwe kanye lobudlelwano obuhle phakathi kwamazwe aseAfrika leMelika. Umongameli Sall uthe izijeziso lezi kumele zesulwe zonke ukuze iZimbabwe yenelise ukuthuthuka njalo ilwisane lobuyanga. Elemelika lona lithi izitsheziso lezi zithinta amalunga ezanu-PF kuphela, agoqela umongameli Emmerson Mnangagwa yena onganxuswanga kulumhlangano. Ithi njalo aziphazamisi uZulu Makhaza. Kuliviki iMelika yethese indodana kaMnangagwa u-Emmerson Mnangagwa Jr. izijeziso zenotho kanye labanye abezanu PF isithi baphatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Solo thinte abantu abanengi udaba lokusilela kokudla esibhedlela sabantu abagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni kobulawayo. Iziphathamandla zalesi sibhedlela zithumele incwadi kwabezinkonzo zidinga usizo oluphuthumayo. Zisithi izigulane zisebunzimeni obumangalisayo ngoba isibhedlela sisela kudla okugoqela impuphu lamafutha okupheka. Lokhu kubangele ukuthi abanengi basole uhulumende enkundleni zokuxhumana besithi kumele akhusele izigulane njalo athuthukise izibhedlela, hathi ukudlalisa imali esipha abaphathintambo bakhe lamalunga ephalamende izigidi lezigidi zamadola eMelika njengalokhu okusanda kwenzeka. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Izibhedlela zakobulawayo lazo zonke nje izibhedlela zeZimbabwe uguqela engutsheni zihlangana lohlupho olukhulu ikakhulu nxa sikhangela ukudla. Siyananzelela ukuthi lanxa usiya kwezinye izibhedlela vele ezikhona kobulawayo ukudla okuphiwa khona phana ilokhuyana ukuthi lawe kuyakuthiya ukutshaqisa umzimba. Ngakho-ke nxa ingutsheni icela ukudla emzisontweni iqondile ngenxa yokuthi indawo leyana igcina abantu abangaphilanga kuhle. Ngakho-ke kuyabe kufuneka ukuthi badle ngendlela eqondileyo. Ngokunjalo-ke kuveza sobala ukuthi izibhedlela zakithi ziyasilela nxa sikhangela indaba zokudla lokunye nje ngoba le mithi ivele iyasilela.
Abantu abanengi Dube bakhala ngokuthi uhulumende udlalisa imali emele ukuthi nga iyasebenza kunhlelo zentuthuko esifana lezezibhedlela. Simbone esipha abaphathintambo bakhe kanye lamalunga ephalamende imali engena kuzigidi lezigidi zamadola eMelika. Ngokunjalo abantu bathukuthele bathi imali leyo ibiza phathisa kakhulu ngayihambe kunhlelo zezibhedlela lezinye inhlelo zikaZulu. Ungathini ngalokho?
Abameli bethu bonke kungakhathaleki ukuthi bakuphi ibandla, iningi labo kabaqakathekisi ukuthi bakhangele ukuthi kuyini okufunwa ngabantu. Siyananzela ukuthi nxa sokubuya ezimalini akulaza ukuthi umuntu ku-ruling ku-opposition party bonke baye beqakathekisa ukuthi lokhu abakutholayo kube ngokwabo, ngoba ngabe kuthiwa i-opposition kumbe sithi abaku-ruling party baqakathekise ukuphila kwabantu. Beziza kunanzelela ukuthi leyo mali kade bezayiphiwa mhlawumbe bebezathi kabayifuni kumbe bengayithathi kodwa bayihambise ezindaweni ezithiyashiyeneyo, ngoba le imali ekhulunywa ama-$40,000 yinkalakatha yemali ukuthi nxa abantu befuna ukuncedisa indawo ezinjengezibhedlela bekuyasala sibili kuthe kwavuka kwathi khwashi. Kodwa-ke nxa yokuthi sokubuya emalini bonke bongu-270 kakho the yena kayifuni leyo mali, bonke bayayithatha okutshengisela ukuthi nxa sikhangela abantu nje bonke jikelele abayibo esingathi bakhethiwe nxa sokubuya emalini ngakho ngathi wehlukile komunye, bonke bayazifananela, bonke baqakathekisa ukuthi okungena esikhwameni sabo kuyini, ngoba ngabe kuthiwa siqakathekise ezempila kahle ezemfundo ezamanzi beziza ukuthi hayi imali le nxa siyimultiplaya ngo-270 ama-$40,000 layo imali eningi kakhulu ukuthi singathi uthukisa izigaba zethu. Kodwa-ke ngenxa yokuthi iningi labantu elingena ezikhundleni lingenele ukuthi liyesutha liphumelelo ligabhulile, yikho-ke silapho esikhona namhlanje ukuthi izibhedlela zethu ziyasilela ukudla, izibhedlela zethu ziyaswelela emithini. Kodwa abantu nxa sokutheka bathatha imali hayi bayithatha bechelisile, bakhohlwa ukuthi abantu babakhetheleni besuka ezigabeni zabo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Kasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zikahulumende kumbe esesibhedlela seingutsheni ngalolu daba. Ibandla lezaphu lithe linxusa amalunga alo kanye labangane emcimbini wokuthakazelela ukufikisa kwalo iminyaka engamashumi ayisithupha lanye 61 years lasungulwayo. Umcimbi lo uzaqhutshelwa ePlumtree emangweni wamathebeleland South kusasa. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwan Hlofu uthi emkhosini lo bazananza amaqhawe ezipra asala empini yenkululeko abafa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kanye labaphilayo namuhla abahlukumezeka ngendlela ezitshiyeneyo.
Ngiyabonga ukuqala ukuthi sinanza usuku ibandla lezaphu elasungulwa ngawo engathi ibirthday kazaphu ngoba uzaphu wafonywa mhla ka 17 December 1961. Lo nyaka mhla ka 17 December izaphu yaba ile minyaka eyi 61. So sicelebrate ibirthday kazaphu, i-61st birthday kazaphu okwakuqala. Okwesibili, sizama ukuthi sinanze amaqhawe lamaqhawekazi kwezaphu ababulawayo ngesikhathi sempi lalabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Sizama ukubakhumbula ngaleli langa.
Lo mcimbi uyabe ungaphi njalo ngobani abanxuswayo?
Kuthaza uzulu wonke jikelele abaseMathabeleni South, ePlumtree, labo bonke abase uzana ukuthi bebuye kulomcimbi lapho okuzaba kulemidlalo njalo lokudla inyama. Siyabaza abantu bakithi ukuthi inyameni hayi babizwa besabele, sizahlaba sibili inyama ukuthi abantu bakholise lokunathonathwayo lapho kuzobe kukhona. So sinxusa umuntu wonke ukuthi abe khona sizokhumbula amaqha wethu afa ngesikhathi sombhuqazwe lalabo bafa ngesikhathi sempi.
Kube kwaba lokungazwanani okuthize kubandla lenu kulinyanga lezi ezedluleyo, lingathi kwakathesi sokuminjani?
Iy'ngxabano zikhona abantu nxa behambe baya kukhongolose besiyakhetha inkokheli kuyatholakala ingxabano. Tuphele umnyaka sayenze iCongress yethu besizama nje ukuphozisa amaseko sixoxisana labanye bethu kwaze kwafika isikhathi ukuthi hhayi sesibona ingane inkabi ezinye zidonsela eceleni, kwagcina sokuqhamuke izikeyi. Ngakho-ke ibandla labanye aba-ade sisebenza labo kwagcina kungasacaci ukuthi siya ngapho. Hhayi, ibandla liqhubekela phambili ngomsebenzi, akukho okuningi okuhluphayo. Ngabalutshwana nje labaphambuka endleleni, labo sibafisela inhlanhla yamaSwazi.
UMnumzana Msongelwa Ndlovu yisikhulumeli sebandla lezaphu. Ubexoxa ecingweni lo Gainer Gumede Saidi we Studio 7. Ingcwethi kwezokulima sezikhuthaze abalimi ukuthi balime izilimo eziletha inzuzo ethe xaxa njalo ezingathengiswa kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi bekhuphule inzuzo abayitholayo. Inhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe isanda kwazisa ukuthi izabhadala abalimi bengqoloyi isilinganiso esiphezulu semali yabo ngedola laseMelika. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezokulima eGreen Africa Technology, uMnumzana Angliston Spanda, uthi lanxa kunjalo inzuzo etholakala ngokulima umumbu kumbe ingqoloyi iphansi kakhulu.
Ngijayela ukuthi ngithi mina nxa ufuna ukuba ngumyanga usebenze nzima uzuye kufa kodwa ungatholanga lutho, yikulima umumbu lokulima ingqoloyi. Izilimo zona lezi azibe zinganiki abantu inzuzo ngoba abantu bebesebenza babhadalwe ngama-RTGS, imali yangkhona la iphuza ukubuya. Bese kuthi bona ababathengileyo impuphu yakhona bayifaka ezitolo bayithengise ngemali yakwamanye amazwe. So bekungento bekungekho fair imali yokuthi bathenge izinhlanyelo, bathenge imitshina efunakalayo ukuthi basebenze kuhle, ayitholakali lula. Kule bank letho ye-agricultural finance bank ilama terms and conditions ayenza kube nzima ikakhulu ebalimini abasasungulayo. So sokwenza umsebenzi wabo ube nzima. Kodwa abantu basebenza nzima kanjalo kuya ngokuthi ulima ziphi izilimo. Kunezilimo abanjengathi esilima izilimo esithi ngama-high value crops esiwalima izithelo zethu sizihambisa ngaphandle kwelizwe, inzuzo ikhona futhi sibona kuyabhadala kakhulu. And into esiyikhuthaza ukuthi ikakhulu abalimi abantu abangabantu abatsha balime izilimo esinjengabo passion fruit, o-blueberry, o-vanilla, lento ezinjengazenalezo.
Lingathi luqhubeka njani lolu hlelo baningi abantu abaphatheka kulo kukanti ikusasa yalo iminja.
Thina njengenhlanganiso siyajabula kakhulu ukuthi uhlelo lwethu luhamba kuhle, kodwa ke kusuka kuxake engikhwe ekuthini abalimi babe bengatholi imali. Njengakade ngikuthi ukuthi ama loan imali zokweboleka emabhenki kazitholakali lula. Kuzikho kusuka kube nzimanyana kubalimi ukuthi bayenelise ukuthi baqale, ngoba ukulima lezi zihlahla kuthatha indleko engani ingaphezulu. Kodwa njengenhlanganiso siyenza lokho okuthiwa ngama-subsidy. Uzathola ukuthi usaba lwesihlahla se-passion fruit i-market value nxa oluthenga emkambo luyabe luhamba kubo $5 isihlahla esisodwa, kodwa thina siyanika abalimi bethu usaba lolu mahala, bese simcela ukuthi abhadale i-75 United States cents, kumbe imali elingana le 75 United States for isihlahla esisodwa, sikwenzela ukuthi abalimi abakakhulu abalimi abansundu bayenelise ukuqalisa labo lolu hlelo. Kanti sijabulile kakhulu, sisebenza kuhle kakhulu lenhlanganiso kahulumende iZimTrade. Iyasincedisa kakhulu lokuthola izithupha ezifunakalayo ukuthi sihambise kwamanye amazwe, ezinjengabo izithupha zabo Global Gap, lento ezinjalo. Futhi ke lezi zilimo lezithelo esizilimayo, umkambo umkhulu kakhulu, ziyafunakala kakhulu, bazibangisana kwamanye amazwe anjengabo Germany, oUK, oNetherlands la kubo Dubai. So i-market inkulu kakhulu, futhi ila kusasa lakhona likhanya lilikhulu kakhulu. Yikho sikhuthaza abalimi abansundu, ikakhulu labantu abaseZimbabwe abahlala kwamanye amazwe e-diaspora, ukuthi nxa becabange ukulima ekhaya, bangalimi izilimo ezingela mali, balime izilimo ezizabanikeza imali enengi, futhi ibe ngama-returns. Ukulima into enjengabo blueberry, umuntu uyathola imali enkulu kakhulu efika izigidi ngezigidi for impilo yakhe yonke.
Umnumzana Angleston Spanda ngwenhlanganiso yezokulima iGreen Africa Technologies. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Amavuko bathwakaza bahle sizwe simnyama sikamzilika sikamachobana kana lobo ntungamile inkomo bo Gibbs Dube lonke khona ngaphe America kunhlelo zethu zesindebele. Sibonge lapha imlayizelo esinika yona imihlala malanga. Yazi singabantu bakithi besindebeleni kumbe komthwakazi nje sore ukuthi esindebeleni mana ngithi komthwakazi. Ubunzima lobo esilabo loba sizama ukuvusa amakhanda sesidayi sisola lapha nalapha. Abanye bethu bathathwa befakwe emajele bevalelwe. Laba bantu laba benza le into enje, special ngicela umlayezo ufike straight, special ku President of Zimbabwe, the current president uMnangagwa, kake achiyane labantu bakithi bemadebeleni. Sidiniwe ngalokho abakwenzayo kithi, sihluphe kanje kanje yibo. Abantwana bakithi iningi bagcwele emajele, abanye baziyenza imisebenzi engayisiyo ngemzimba ngandani ngalokho. Kodwa into yakhona ivela ngaphi? Ekuthina babusi bakithi abasibusi ngendlela njalo, basibusa ikubuswa ngenkani. Emathebeleni bayibuswa ngenkani. Mina ngicela sibili ngingumodikai Ndlovu wasetshelanyemba lapha, bengicela ukuthi abantu bakithi babe ndawonye bazwe into ekhulunywa abantu bakumthwakazi ngokuneke. Imthwakazi singabantu bakumthwakazi, singabathwakazi, asibeni munye abantu bakithi. Mbonge lapho.
Ngiyalibingelela abasakazi abahloniphekayo, ithimu yonke yabasakazi ngiyalibingelela. Ukholeni okhulumayo umzokuzamazwi esedlule laphana. Yebo, ngezwa le ndaba yokuthi kunabomama abasenkingeni, indaba yokudlwenguka ma beyofuna iy'nkuni, into ezinjengazo zalezo. Mina bengicabanga ukuthi mina omama labo, uma ngabe ukhona mhlawumbe unemadlanyana abathengele impembi ama-whistles, bahlale bephethe ama-whistles ukuthi enye nenye into eyenzakalayo bashaye i-whistles, then mhlawumbe kungaba nosizo masinyane. Uma umphakathi uzokhala i-whistles egangeni, uzosukuma ugijime uyobona ukuthi i-whistle uyani, hhayi ukhala i-whistle. Ngiyabonga abasakazi abahle.
Studio 7, engameli Nkomo Chris Gande Magumede. Lonke nje engalikhuluma ngamagama, siyajabula kakhulu, silifisela imhlanhla lobuhle ukuthi uNkulunkulu ngaye liphathisa kukho konke emsebenzini yena. Okukhulumayo ngoSibanda kwele Botswana. Enye into engani ngiyahlupha kakhulu ngezibuzo ukuthi lokhu izeki sale voters roll ukuthi inikezwe abanye eish angazi ukuthi uhlabe zulu wasezimabe ukuphuku baphatha njani ngoba nxa besala la kunjalo babe kulesimene mene ngomhla wokhetha abasebefuna ukuEurope ngaso lokho kubhadla ngoba bayakwazi ukuthi abantu ezimbabwe babona ukuthi kwenzakalani njalo babhalise ngobuningi abantu befuna ukurobha ngamavoti into enjengenanzelelayo kodwa hhayi ma kukuthi bona bangahlakanipha abaphathi bamabandla amanye kuze kuwele kahle kuhambe kahle hhayi kungajabulisa zingezake sethuke ekhethweni into zonke zihamba kahle kabaza kumenemene baba ngasoze busebenze ngoba vele into kuthiwa yizanu p f mina njengama ngisafisi lokuyibona langamehlo ameshuwa lokubona lokuyibalela ibhale ezanu p f babekubhale kona ngendlela abaphilisa ngayo abantu ababahlukumeza ngayo ngoba namhlanje singathi siyabheka thesi ebulawa laphana abantu bayathengisa kuminto zeza amelangeni evikini eneyi abantu bathathiswa amakhadi ezanu ngenkani ukuthi bathengise esitaladini.
Sanibonani, sanibonani ndinabomsakazo enikhululekileyo. Ingani konke kungamanga kumumo, abantu bakhululeke. Ye, hayi siyabonga konke nje elisikhiphela khona okuhlazekileyo, okuqotho, ingani inkosi yathela umusa. Ye, hayi mina nje into endikhala ngayo iyodwa ezweni lakithi. Ngoba ilizwe leliyana, hayi okuningi ngiyakubona, kodwa akulalizwe eselihlukene ngobandlululo phakathi kwe-Afrika. Ilizwe lakithi lisebuhlungwini obukhulu. Yebo ye singalungisa zonke into zeikhonomi, kodwa iproblem engikhala ngayo ubandlululo. Manje abantu bamisinterpret uhlazi ubandlululo lo. Kanti mina into engikhala ngayo ukuthi kanti abantu waye besithi kwabulawa amaNdebele, hhayi kanti vele kufihlwane kwabulawa abantu bezapho. Uyazi singayibeka kanjalo yikwinto ze-gookground zingaqondi ngoba lathi sitshaya into zifihla umphini abantu batshaya into befihla umphini kanti vele kudilizelwane bona okokuthi abantu bezaphuyi bababulawayo ngoba mbona sukujoyine akwazi okwajoyina abantu abaningi uzwa abantu abadala bethi hhayi kwabulawa amaNdebele hhayi ake sikubekeni straight amaNdebele la abulawayo babebulawele ukuthi bayini bangamamembers ezapho period. Ake sikekeleni ukuthi zi-changes zifihle umphini okwatsha abantu ukuthi ku-changewa kufihle umphini. That's why mina into loko engikhala ngayo sithi mina indaba ye-gookground ayisoziphele izahlala injalo ngoba abantu be-United Nations ma wena usosiyafika ngokuthi thina amaNdebele akusela evidence. I-evidence ma usithi hayi kwabulawa abantu bezapho emathebeleni nemidlenti nakuphi nakuphi then yikho lapho kuzavela khona and futhi ngibuye ngibonge kakhulu ibheju likaZulu mali sithi lona into into le gookground ayikhulunywe iZimbabwe as a whole. Yes, it's true.
Studio 7 livuka njani? Hayi so isikhathi sasazihlala silale bakithi izindaba ezinhle. Hayi lizwe lakithi yazi uma ungathatha ukuthi umuntu uza kutshela ethi kona abelungu bathatha umhlaba balwele ukuthi bethathe umhlaba babaxotsha kushona vele ukuthi akula ngqodi into eyikhulumayo. Umhlaba lo ulawo senzeni ngalo mhlaba zero ubusubuya uma kuthiwa bajeziswa laba bangaphatha abantu kahle amalungelo abantu kahle abafuna ukuthi beshuthe bodwa ubona vele ukuthi into yakhona ubona abantu bakahulumeni bayihlaba bathi hayi irong kakhulu kodwa uyibona into eright angazi ukuthi bathi into eright ifanele ilungiswe ngani into erong ifanele ilungiswe ngani sorry ngani ifanele ilungiswe ngako khona lokuthi kubonakala emhlabeni ngoba basutha bodwa ngisho ubuye uthatha izimali unikeza abantu abaseduzane layo khonapho abaphakathi endlini abaphandle kabakala ndaba lawo ubusubutshela abantu impela abantu abaphandle ukuthi ngumongameli wabantu ngophetha abantu uqamba amanga ukuthi imigwaqo yatshiwa ngosmith loku injalo.
Sibonge ke abalaleli be-Studio 7. Lawe uyenelisa usithumela wakhombi komlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezemidlalo iMorocco izanqikilana leCroatia kusasa emdlalweni wokudinga iqembu elizagqiba imidlalo yeWorld Cup lisesigabeni sesithathu. Ngesonto iFrance izabhuqana leArgentina kufinal. Sizabona iyozala nkomoni. Kwanele mthokazo muhle olivalelisayo ngontungami linkomo likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na emi impela sonto isiqalisile. Mukwezwi buyanana makamu angu litshone kuhle.